Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umhlaba wonke jikelele lamhla unanza usuku lwe International Women's Day. Abesifazana kwele Zimbabwe bathi lokho befuna ukuthi kube lenhlelo ezibhekane lokubathuthukisa. Abesifazana abayizizalo nezezimbabwe abahlala kwele South Africa le Botswana bathi bathwele nzima emazweni la lapho okwephulwa khona amalungelo abo njengoba bengenelisi ukuziphilisa ngemfanelo. Lokhe kulokuxozela kubandla le MDCT kulandela ukubhubha kuka Morgan Tsvangirai. Sizalethulela ihlandla lesine yodaba lolu lamhlanje. Tiyani indlebe lizizwele. Izizalwane zezimbabwe ezihlala kwele Bhilitani sezidlela evalweni kulandela ukubotshwa kwabanye babo abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. UMatinda Ndlovu ukhetha abasakhulayo ukuthi badlalele iqembu le-Highlanders lonyaka emidlalweni yeKasilaga Premier Soccer League. Kulafto kulamhla kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama sixoxa ngosuku lwabesifazana olwe International Women's Day. Thumelani imlayezelo yenu WhatsApp kunombolo ethi 0012 465 0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 wa-past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhuhlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.